ukuhambe kuhle kakhulu asizwa ngokudla ngudlwangu obuningi obungayinjakala ngoba phela into akwazi ukuthi into zepolitics lezi it's all about power. Omunye umuntu angagcina eseyifuna i-power at whatever cost and whatever means. Kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezamiphefu into engabawethi imisebenzi yokuhle kungela ngudlangudla obukhulu kakhulu yesizwile lapha nalaphana. Into ezinjalo ziyatholakala mthembu. Kodwa okusalayo, the overall picture is that izamiphefu carried the day. Abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo.
Ye, babuncube ubona kanjani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetho lunje?
Sikubona kusenzakala lapha babuDube akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzalo. Njalo ayisiyonto eqala namhlanje, lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale i-independence. Othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abachaya. Kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma-primary elections awezana. Nxa bechaya nabo nasoyana, asithi bese kusiza elinye ibandla, nansi Freedom Alliance, kumbe nguchuma sokumele ancintisane lomuntu we-Freedom Alliance. Uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho.
Chuma, ngena baba.
Akusoze kuswelakale endaweni eziningi. Lasemabandleni ahlukeneyo ukubana sithole abantu abangabalelo kuze ingqondo ezinjalo. Kodwa yikho ngithekela mina ngibongela ukubana umphakathi, i-generality of ibandla lethu, benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Asithi sonke esifuna ukubambelela ku-power to whatever extent, abanye siyavuma i-democracy, hayi, umfowethu unqobile, mina namhlanje hayi bengasola ngalami, impilo iqhubeke siya phambili. So asofiye singayifaka silinganise even nama ama general elections lento ezinjalo. Lokhu ngokwangapha ekhaya. Kodwa uma sikhuma phandle sesiya kuma general elections sikhamba sesisebenzisa ilokuzeni. Ukuvumelana okuyabe kukhona ku electoral lokuzeni laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona. So angiboni kuna kule need of any fears. Kodwa ke njengoba ngithilo awusozuswele vele ukudlaudlangu lapha okusalayo sifuna into nangabe into yonke ihamba kuhle.
Ye, Ncube, nanto kudaba khonapho.
Ngike ngikubuze Chuma, lobu ngeke umphendule, kuyini elikubangayo? Ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyane umuntu lomfowabo. Nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyani ukuthi kuzakwenzakalani. Lokhu into ebangwa khona phana yikuthi ngingangena ngoba lilibandle lilodwa phela lilwelani. Ngingangena mina kutsho ukuthi sengisuthi wena usulambile. Yikho kubangwayo khonokho. Nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho, vele lizabulalana vele khonapho. Ende noma ungakudown player, ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfowabo likuzana kambili izwe yisibonelo bani elisipha uZulu?
Ye, Chuma, nakumbuso
akulanto endingakuthotha ungangena esikhundleni kumbe sukapula. Baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala. Into khona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbe ethiwa ngu-secretary walokhu nalokhu alaye akabusa abantu. Not ukuthi mhlawumbe kulezi zulu zophakathi ukuthi mbetha sokunesinkwa sokukapula kumbe sokunjani njani. Abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyabule problem ncubi. Kumele lawo ukufike kuphoyint ukuthi lawo ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume lokunika isitulo ukuhlale laphana. Into emnandi leyana vele it's a human instinct. Omele wonke umuntu abelayo ungabona ungelayo yona le instinct and then you are dangerous to yourself.
Bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthiwe hamba uye gamula izigodo uthunywa ngubaba. Ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebanga sibanga ukuthunywa. Kulohlupho kukhona kukhona lapho mangoyo yasona ngoba ukuze sibange ukuthunywa kusho ukuthi kulenyo sengizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kusho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutho emfuna ukuyaludla. Yilo umjilo nalolo luhluphayo.
but kono kwana ndibona rezi yafika so as ubona mama besuma bekuhlabelela so as uza ihlabu zabezi yilo lujula ngona lana plan ngoba akulo kunye akulo mbetho yakho imali ngiyabona hayi ulujula lo lana nje ukuthi ngingumkhokheli is enough